Abemigambo yemali eye stock exchange kwele Botswana la Zimbabwe balobelane isivumelwano sokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili emsebenzini lo eHarare. Isivumelwano lesi sikhandela ukuphathisa izizalwane zamazwe omabili kakhulu ezeZimbabwe ukuthi zenelise ukukhukhumeza isikhwama sazo ngokuthenga amashares emgambo weBotswana stock exchange. Ele Botswana ngomumo omnotho ozinzileyo lamathuba angcono uma umuntu ethenga amashares kumakampani angaphansi koluhlu lweBotswana stock exchange. Umnumzana Edmond Dube isizalwane se Zimbabwe esihlala eGaborone uthi kumqoka ukuthi abeZimbabwe bathola amathuba okuthenga ama-shares emkambo ofana lo weBotswana Stock Exchange.
Into enhle ukuthi ama-stock exchange aweZimbabwe kanye leBotswana alobelane isivumelwano, lokho kuzanika ikakhulu abeZimbabwe abenelisayo ithuba lokuthenga ama-shares kumakampani eBotswana lapho umnotho ongathi usahleli, njalo kulamathuba okusecure ama-investments abo.
Ele Zimbabwe liphakathi kwesikhathi esinzima kwezomnotho kulokuqonga kwentengo yempahla kanye lokwehla kwesisindo semali yelizwe uma uqhathaniswa nemali yakwamanye amazwe. Lokhu kwenza ukuthenga ama-shares emkambo weZimbabwe Stock Exchange kungakhanyi kangako. Ngakho ngokulobelana isivumelwano lesi eleZimbabwe leBotswana alethemba lokuthi isimo singaba ngcono. Omunye weZimbabwe ohlala kwele Botswana umzana Andreas Sibanda uthi linyathela elile ngqubela phambili.
Ukusebenzisana kweBotswana Stock Exchange leZimbabwe Stock Exchange yinto ezaletha intuthuko ikakhulu ebantwini beZimbabwe, ngoba sebelenye indlela abanga-investa ngayo ngaphandle kokukhangela kuphela ukuthi imali zabo bangazi-investa ku-Zimbabwe Stock Exchange.
USibanda laye uthi ungamanga kuhle kwesimo somnotho weZimbabwe kubhala kwabafuna ukuthenga ama-shares ithuba lokuthi befake imali kubhizimusi abangalithemba.
Kathesi benelisa ukuthi bengathenga ama-counters kumbe ama-stock kumbe ama-shares ngapha kuBotswana Stock Exchange. Singakhayela kathesi umkhonomo wekhaya awumanga kuhle, kodwa umkhonomo walapha wona ume kuhle. So kuyinto engabanceda ukuthi bazithuthukise.
Isivumelwano sobudlelwano silotshwe eHarare ngomvulo phakathi kwabosebalukhulu bemkambo yeStock Exchange yamazwe amabili, umnumzana Thapelo Tsewule wakwele Botswana lomunye wakhe umnumzana Justin Mkoni weZimbabwe. Ngaphandle kwabantu makhaza abangathenga ama-shares amankampani kanye labanye abangaphansi koluhlu lokutshala imali balakho ukuthenga kanye lokuthengisa phakathi kwemikambo yomibili. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 eSabron kwele Botswana.